sithathe ithuba leli lokubonga uChris kanye loMarvelous ngokusinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 17 lwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje i-American Embassy ikhiphe umbiko okutshengisela ukukhathazeka ngodlakela olutholakala kumabandla ezobanga kwembuso. Bathi ngabe ama-authorities akukhangela lokho.
Abe-ofisi yomeli wemelika eZimbabwe basola ukwanda kwezehlakalo zodlakela lwezombusazwe eZimbabwe besithi bakhathazekile kakhulu ngalokho.
Umonakalo khona njengamanje kusho ukuthi uhambe amaklasi nje amablokhu ngathi amabili njengokuzwa kwami. So kusho ukuthi iblokhu ehambile-ke kusho ukuthi ngiyiblokhu le ene-ofisi eyona nje engathi nje iphethe yonke into yasesikolweni, bese kusithi iblokhu yabo grade 1 yiyo ehambile.
Izulu elilesiqotho lomoya owesabekayo libikwa libangele umonakalo omkhulu endaweni ezijeneyo zelizwe izolo ladiliza izindlu lezikolo. Isimo somnotho lokho esingamanga kuhle eZimbabwe lanxa ibhanga elikhulu lesizwe ele-RBZ lisithi sesisiba ngcono. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abe-ofisi yomeli wemelika eZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zodlakela lwezombusazwe elizweni, bekhuthaza abezombusazwe ukuba bahloniphe imithetho yelizwe kuphathise kulondoloza ukuthula, ukuphathwa ngokufanayo kumuntu wonke nxa yonile kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla. UMavis Gama usipha lolu daba.
Embikweni wabo owethulwe ngabe-ofisi ebona ngezokukhulumisana loZulu, abe-ofisi le bathi izehlakalo zodlakela lokwethuselwa kukaZulu asiyonto ekhangelelwe elizweni elithi lilandela umbuso wentando kaZulu. Umnumzana Sizane Weza, osebenza kuhlangothi lwezokukhulumisana kwale-ofisi loZulu olwe-Public Affairs Section, utshela intatheli zindaba ukuba sebekunanzelele ukuba sezisanda lezi zehlakalo.
Namhlanje i-American Embassy ikhiphe umbiko okutshengisela ukukhathazeka ngodlakela olutholakala kumabandla ezobanga kwembuso. Bathi ngabe ama-authorities akukhangela lokho, laba aba-responsible ama-issues wona lawa ukuthi bebotshwe, bebiswe emthethweni, betshengisele ukuthi bale control ye-situation ngoba sokwandile lokho esikuzwayo ephephandabeni lezinye nje intatheli zindaba.
Kumqoka ukuba abezomthetho baqhube umsebenzi wabo ngemfanelo, bajeziswe kalukhuni labo abaphatheka kulezi zehlakalo, kuveza uweza.
Okhathekileyo ukuthi kule constitution kufuze abantu belandele i-constitution le ekhona ekhuthaza ukuthi ama-political parties laba abezombuso ezokubanga kombuso bekhangela ukuthi balandelela lo mthetho oku-constitution. Yiyo ke imbali kade ilandiselwa i-American Embassy namhla ukuthi no siyakubona lokho, siyakuzwa njalo sithi ake kume.
Umnumzana Patrick Nkala yisakhamuzi semzini we-Epeth eHarare. Unkala utshengise ukukhathazeka laye ngokwanda kwalezi zehlakalo zodlakela zombusazwe lokulwisana phakathi kwamalunga amabandla ale mibono ehlukeneyo lawe bandla linye.
Njengelizwe asikafundi ukuthi singabantu abamele babe-tolerant. Sikumele ukuthi vele even ama-churches labo ama-churches ama-leaders ethu, ama-traditional leaders, ama-chiefs, izinduna lanilani, bebona ukuthi bakhuthaza abantu ukuthi bethandane, bebambane njengabantu beZimbabwe, nokuthi ukuthi bebonane ngokutshana kwaba kwamabandla. Ubuntu ngabantu and abantu ngumuntu.
Kumaviki amabili edluleyo kube lokwanda kwalezi zehlakalo ikakhulu eHarare, lapho kube lokulwisana kwabalandeli bamabandla aphikisayo ontanga bezanu-PF beyephazamisa umhlangano we-MDCT emzini we-Hopley eHarare South. Kuthi ngempelaviki kube lesinye njalo isehlakalo sokubulawa kwamalunga amabili ezanu-PF beganyulwa ngehloka ngomunye wabo. kubangwa izikhundla emzini weManyame Park eSt Mary's eChitungwiza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe uphindele ekhaya lamhlanje vela ngena umhlangano wamazwe athuthukileyo obusenzelwa kwele Turkey owe G20 summit lapho atshele inkokheli yamazwe yangenela umhlangano ukubana kakumelanga amazwe athuthukileyo akhangelele phansi amazwe asathuthukayo loba ukoyisa loba ukungananzi amacebo aphuma lawo ukuzithuthukisa. Ekhuluma njengomgcinisihlalo wenhlanganiso yamazwe abezwekazi le-Africa e-African Union uMugabe uthe izwekazi labensundu elikufunayo yikuncediswa ukuthuthukisa ulwazi lwayo lokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku eye-technology loncedo lwemali lokusungula lezi nhlelo. Lokhu kwenzakala eleZimbabwe elikhangelelwe ukwethekelelwa ngenyanga ezayo ngumongameli Xi Jinping wele-China. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Izulu elesiqotho njalo lilomoya omubi libikwa libangele umonakalo omkhulu endaweni zelizwe ezitshiyeneyo izolo ladiliza izindlu lezikolo kwathi kwezinye indawo amakilasi okufundela asala engelaphahla. Esinye salezi zikolo yiTokwana Primary School ePlumtree. Isiqotho sona besizimpumpuluza zamatshe amakhulu njalo sibikwa sibulele izifuyo kwezinye indawo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele sakamizisa kwaTokwana uMnumzana Khumbu Dube.
Kushuthi ngingathola nje umlayezo nje ovela ekhaya khonale. Kushuthi bengitshela ukuthi no, kushuthi lapha sokumoshakele. Mangibuza ke ukuthi ngabe kumoshakala ungakanani, bathi ke umonakalo khona njengamanje. Kushuthi kuhambe amaclass nje, amablock ngathi amabili njengokuzwa kwami. So kushuthi iblock ehambile ke kushuthi ngiyiblock le ene office. Eyona nje engathi nje iphethe yonke into yasesikolweni bese kusithi iblock yabo grade 1 yiwe hambe. So shuthi okuningi nje okwamanje nje ngathi incwadi nje into izokade bekhala ngazi ukuthi incwadi zezengane ushuthi zihambile ngobuningi bazo ushuthi simoshakele yikho engisase nakho okwamanje mnumzane.
Abakho yini abalimele?
Okwamanje nje ngathi bengakatholi i9 noma umuntu okuthiwa ungabe elimele. So ushuthi nje kwamanje hayi ngani kusase right ngingazi ke esigabeni emizini nje engaphandle ngoba nayo imizi engaphandle ngizwe ukuthi kube nomonakalo omkhulu kakhulu.
Ukhona bekulizulu elilomoya kumbe kube ngumoya kuphela?
Ngathi izulu belikhona izulu belikhona lona but ke kungayisho ukuthi belinetha kakhulu. Ushuthi nje ngathi nje live limane lavinjwa ngumoya obukhona, umoya yiwo obungilingi kakhulu.
UMnumzana Khumbu Dube isakamuzi sakoTokwana osobhuku walindawo uMnumzana Gripa Mlalazi ufakaze ngomonakalo lo wathi le mizi eminingi layo ithwelwe ngumoya izakamizi zasala zingela ndawo zokuhlala. Kunjalo nje isakamuzi seJujume uMnumzana Difa Dube uthi uhulumende kumele angenele ancedise izikolo eziwelwe ngomonakalo lo.
Bonga ithuba lokuthi ngibe khona emoyeni. Okushito kokuqala bengithanda ukuthi ngikubeke nje kube sobala. Izikolo ziyinto esemgceke ukuthi ziyazakala ukuthi lawana ngama government infrastructures ukuthi yizakhiwo ezikhangelwe nguhulumende. Ngoba kathesi esikhangelane la ukuthi imali thina abazali esiyabe siyikhiphe naleyo encane, imali zelezo ze-school fees aso mali ezingayenza lutho ikakhulu nxa sikhangela isimo somnotho sakulamalanga. So sikhangelele ukuthi uhulumende akabe nguye ubaba
oyenza imisebenzi yakhe ngokugcweleyo ukuthi azame agcwalisise indlela ofana ukuthi izinto zenzakale ngakhona. Njalo into leyo yenzakale kathesi ngibona kuyinto edinga sibili ukuphakanyelwa phezulu ngoba kathesi abantwana bakhangelane lokubhala imihloliso. Kube lokonakala kwezincwadi, kube lokonakala kwezinto eziningi okudinga ukuthi uhulumende akaphakamele phezulu azame ukuthi ngoba izulu leli lazakala ukuthi lingama noma lizaqhubekela phambili. So uhulumende siyamdinga, siyamcela sibili kakhulu ukuthi akazame ukuthi ancede ngoba lesi simo lesi sizathatha ukuthi i-disaster enida ukuthi ilungiswe masinyane.
Abazali lezakhamizi ke Dube.
Ukukhona baba Nkomo ukuthi abazali sivele kathesi sina siyakhala imali esilazo esikhwameni ezincane kakhulu. O imaterial yani ukuthi iphinde ibuyiselwe laphana thina singazama koloko okuncane kodwa khona kahle kahle uhulumende ngumsebenzi wakhe ukuthi ufake ukuthi asithengisele ubuholi bakhe ukuthi sibone ubuholi bukahulumende buqotho. Yiso sena lesi sikhathi ukuthi sifanele ukuthi sibone ubuqotho bukababa esenza imisebenzi esenzela abantu bakhe belizwe lakhe.
Umnumzana Difa Dube yisakamuzi seJujume ubekhuluma lapho ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Umanyano wenhlanganiso zabasakhulayo National Association of Youth Organizations ususole kakhulu ukuhlukuluzwa lokubotshwa kwabasakhulayo abebandla le-MDCT nganye labafundi betshengisela edolobheni leHarare ngeviki edluleyo. Inhlanganiso le ithi ukuhlukuluzwa kwabasakhulayo lokhu kwenza besabe ukulwela amalungelo abo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume osakhulayo webandla le-MDCT umnumzana Mlandu Ncube yena osole kakhulu ukuhlukuluzwa kwabatsha.
Kukabili okokuqala kuphambanisa ngoba abantu abaye besibakhangelela ukubana besivikele njengabaphathi bomthetho amapholisa asuka aphiwe ama-orders izami PF ukuba besiphazamise ukubana sizitsho lokho esifuna ukutsho. Kodwa ngakwesinye isandla kusipha intshukuntshu ngoba kusitshengisa mhlophe ukubana lo esimtshelayo ukubana into azenza kwazilunganga uyakwazi njalo uyasesaba umala esaba ukubhekana nathi asithumele imibhobho lemikhonto namajambo okuba sitshaye. So kukabili lokho kuyinto okuthi kuyasehlisa umoya kodwa kubuye kusiqinise njalo ukuthi hhayi lumuntu uyasesaba kakhulu ngendlela ephakemeyo.
Kodwa nxa libotshwa litshaywa njengesikubonileyo bonabo ababe bebotshiwe betshayiwe kabasuki besabele katshana na?
Into yokuqala okumele iyaziwe ukuthi okwenza abantu bengene ezitaladeni asikho ukubana sabethe sihlezi phansi njengomhlanganiso sathi asingenene ezitaladeni. Abantu indlala ezisezindlini ukuswelakala kwemisebenzi okukhona elizwe yikho okumana kubakhiphe phandle bengene ezitaladeni. Kube sokusiba hlanto sathi sikhangele nesezitaladeni sibone how ngabantu bohlangothi be-MDC and ukuthi eHarare ba-athagete ababaziyo abangamamembers e-MDCT kodwa uningi belungabantu abadubekayo amavenda labayuthi nje angasebenziyo. Kube sokusuka kube sokusithi-ke okwenza bengahlehlele emuva laba bantu mabephuma emajeli yikuthi nxa ebuyela ngekhaya akasithi isithwala sesikhona uya asithe njalo kungasithatha leso sithwala ngoba yena enjalo umgabe naye waphuma ejele likasmith uNkomo waphuma ejele likasmith kodwa elizwe labuya. So intshukuntshu yiyo yale esiphaya ukuthi sizengaba ngasibopha besibulala kodwa ilizwe kumele likhulume. Yiyo intshukuntshu elapho abantu ukuthi bangasibopha besibulale kodwa ilizwe kumele likhulume.
Umnumzana Mlandu Ncube ngosakhulayo webandla le-MDCT njalo ungukhansela wakoBulawayo ubekhuluma lapho ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 lawe 4930 shortwave 12080 kilohertz ku shortwave. Ku Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha lamhlanje olwe the connection sikhangela ukuphatheka kwabatsha kwezombusazwe osoluchiye abanye babo bebochiwe. singakangeni ezindabeni zethu ezilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umlawuli wedale lephalamende lakwelemelika osanda kukhethwa ukuthatha lesi sikhundla, umnumzana Paul Ryan, engowebandla lama-Republicans eliphikisana lelikamongameli Barack Obama lama-Democrats elisembusweni okwamanje, ukuthaza uhulumende wemelika ukubana akame ukwamukela iziphepheli ezivela kwele Syria kulandela isehlakalo sokubhonjwa kwele France ngabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abalilisa besemazweni awe-Middle East okugoqela yona iSyria. Idale le-Senate lakwele Rwanda selivote lavumelana ukuguqula isisekelo sombuso welizwe ukuze kuvunyelwe ukuthi umongameli Paul Kagame aqhubeke esembusweni okweminye iminyaka elishumi elandelayo. Amalunga wonke alelo dale abikwa wonke evote esekela lomqondo osokusele ukuthi lusiwe kuZulu kukhetho olwe-referendum. Lilalele kumsakazo we-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha ngase-Voice of America ese-Washington DC. Amafekitali sikhuluma kanje ayavalwa, izisebenzi ziswela umsebenzi, ezitolo akusathengwa ngokusilela kwemali. Kodwa ibhanga elikhulu lesizwe, ele Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lithi lona isilinganiso semali esihanjiswa emabhanga nguZulu lamafekitali sesiqansile nxa kuqathaniswa lanyakenye. Leli bhanga lithi ngomnyaka odluleyo kuphela imali ekade isiwa emabhanga ibingamabhiliyoni amane, $4 billion. Kodwa ke lo nyaka, ekuhlolisisweni okwenziwe nginyanga edluleyo, imali le ibisiqanise kancane yafika ku-$4.3 billion. I-RBZ ithi lesi yisibonelo sokuthi uZulu uselethemba lamabhanga aleli lizwe kulandela ukulahlekelwa yimali okwenzakale ngomnyaka ka-2008 ilizwe liqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso ebona ngelolungelo labosomabhizimusi, i-Confederation of Zimbabwe Industries, CZI, umnumzana Busisa Moyo. Endawonye lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho.
Yinto enhle kakhulu ukuthi imali singena emabhanga lapha ngenxa yokuthi amabhanga isiphala lapho umuntu wonke kwansi ucupha khona. Nxa imali sezingena emabhanga kuthi ukuthi imali sizasebenzele ilizwe. Imali ephansi komqamelo, imali egejelwe phansi kayilazithelo. Nxa imali ibhoda ebantwini lapho iyabisebenza, amabhanga ayayithatha abolekise abanye. So yinto sibile esithakazelelayo, into esiyibona ngani into eqondileyo kakhulu izanceda umkhonomi nje jikelele.
Nanto ke udaba mnumzana Ngwenya, uthini wena ngalokhu ukuthi kuba khona ukuthi abantu sebesiya emabhanga kunye lamabhizimusi?
Hawu, kanti mina ngifuna ukwazi ukuthi kanti inombolo zakhona bazikhethe ngaphi, ngoba nxa ukhangelisisa ezomunotho lesingathi imali ebekwa esiphaleni investment akuhambelani, ngoba abantu abaningi baxotshwa imisebenzi. Amakhampani afuna ukufaka izimali zawo lapha eZimbabwe i-investment zilutshwana. Imali eziningi i-trade deficit esilayo labo-South Africa inkulu kakhulu, imiholo yabantu iphansi, kanti imali yakhona ethiwa khona siyandile ifakwa yebhenki ivela ngaphi? Ngoba ukuze ufake imali ebhenki, i-disposable income yakho, imali esalayo, sibhadale izikweleti eziningi, ifanele ibe yimali yokwazi ukuthi ungayifaka ebhenki. Imiholo nje yabantu engena nje ebhenki ama-public servants milutshwane. So mina angiboni ukuthi kule qiniso lapha ngokuthi sokunothando kumbe i-confidence ukuthi abantu bafake imali ebhenki. I-economy yethu si-informal, abantu abaningi bathengisa ezitradeni, ama-informal sector. Angikholwa ukuthi
nanto ke udaba mnumzana Moyo, uthini wena ngembono ka mnumzana Ngwenya?
Yeah, ukuthi ilizwe lezi Zimbabwe sisayakha sisalilungisa iconfidence kayikafike engxenye lapho kumele ifike khona ubuza lapha ngenombolo ukuthi inombolo zakhona kazicacanga kodwa iZimbabwe ilizwe lemali eningi kakhulu imali le ibibhoda-bhoda njengoba ejilo ku-informal sector kodwa siphuma ku-informal sector ingene emabhenki nxa sikhangele amabhenki ama-figures akhitshwa ngamabhenki inombolo ezikhitshwa ngamabhenki wona ungawahlanganisa uwabuthanise inombolo lezi ziyakunika lokho okukhulunywa ngu-reserve bank governor yikho lapho amanombolo avela khona yiwo lakanye amanombolo ebesiwasebenzisa yonke iminyaka yona le sasukisela ku-1.5 billion kathesi sesibamba o-4.3 ngenxa yokuthi silokubuthanisa amanumba wona lawa US ebesiwasebenzisa lakanye lakathesi US wasebenzisayo yiwo asesitshengisela ukuthi abantu kusukisela ngo-2009 kulethwa ilizwe leZimbabwe lithatha u-US kadola ukuthi abe nguye osebenzayo lapha eZimbabwe sesibone inombolo lezi esitha ngama-deposit inombolo lezi bezikhwela so mina ngeke ngithi siyazisola lezo nombolo ngoba sasizibona zikhwela minyaka ngeminyaka amabhenki wona ambona ukuthi angaba lesizathu yokuthi aqambele abantu amanga kumbe akhulume inombolo ezingasoqiniso ngoba amalayisensi amabhenki ayathathelwa phela ungaqamba amanga nxa ungumuntu owamabhanga.
Umnumzana Busisa Moyo, umkhokheli wenhlanganiso ye-CZI exoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho. Kuhlelo lwamasiko lenhlala kahle yabantu lamhla sixoxa ngomdlalo womgido owenziwa izikolo zemfundo yephansi iJikinya Festival eqoqwa minyaka yonke eZimbabwe iNational Arts Council. Okwamanje kulomncintiswano nomdlalo lo weziqindi eMathebeleland kobulawayo. Kusasa lapho intshantshu zomgido wehosana isithikitshalo kunye ezizakhethwa khona bese zimela ukuyancedisa lezikolo zezabelweni zonke zelizwe. Umncintiswano welizwe lonke ukhangelelwe ukwenziwa kunsukwana ezilandelayo. Kuvame ukuthi isikolo esinqoba zonke sithole umvuzo omkhulu. Kwesinye isikhathi abanqoba kumncintiswano lo bagcina bebumba amaqembu omgido bathole imali yokuziphilisa. Kodwa-ke kambe lokhu kungabe kuvuselela amasiko na? Ukuze sihlaziye udaba lolu, ake sizwe unkosazana Catherine Mthombeni, isikhulumele se-National Arts Council of Zimbabwe, exoxa loGibbs Dube we-Studio 7.
Umdlalo wabantwana besikolo ababe begida imidlalo ethu etshiyeneyo eyamasiko etshiyeneyo kuhambelana ngokuthi bavela kuma-communities aphi elizweni lonke. Imidlalo eyabe ikhona siyabe kuba lesithikitsha, kuba le hosana. Ihosana yiyo i-common dance. Lowo mdlalo uzadlalwa ngabantwana bonke abavela kuma-provinces onke because it's a compulsory dance. Kuyabe kudlalwa ama-dances anjengabo iwoso, imbakumba, idensare mambende, lamanye ama-dances ayenzwa ilizwe jikelele.
Singathi ke nxa sikhangele ezamasiko kambe singathi imidlalo yonke leyi inceda ngani Mamthombeni?
Imidlalo leyi iyathuthukisa amasiko ethu. Khonokho sabe sikwenza ukufundisa abantwana abancane, senzela ukuthi amasiko ethu eyale ekhona, ukwenza ukuthi lanxa abantu abadala laba sebesitshile, abantwana abancane bona laba ababe befundisa ngezemidlalo wethu azakukhona ukuthi amasiko behambelele phambili begidini imigido yethu yona leyo esintwini.
Nxa sisikhangela ke Mamthombeni, selokhu laqalisayo, libona ngazane kuqhubeka njani uhlelo lolu lwejikinya?
Liqhubeka kuhle kakhulu njalo abantu abaningi bayalithakazelela ngoba ungakhangela kathesi sekule midlalo etshiyeneyo eyenzwa ngabantwana and isikhathi esiningi abantu abanye bale tendency yokungaqakathekisi amasiko ethu especially ebantwaneni laba abasakhulayo. Now that abantwana bayafundisa ngezamasiko ethu lawo kuyanceda kakhulu ngoba bayafunda ngokuqondane namasiko ethu njengabantu beZimbabwe.
Lingaqeda kolampana-ke emgidweni yonke siyenzakele, liyayenza lokho okuthiwa yikulandelela ngesikhiwa bathi yi-follow up ukuthi libone ukuthi kuhambe njani, abantu bayaqhuba yini phambilini khonale.
Abantu bengaqeda siyalandelela njalo even bona labana abantwana ababe bethumelele kumdlalo lo because kulama-prize abawatholayo.
Unkosazana Catherine Mthombeni isikhulumeli se-National Arts Council bekhuluma le-Studio 7. Siphindisa xoxa njalo loNkosazana Thembelihle Moyo wenhlanganiso ye-GT's Arts Organization elolonga abagida kuJikinya Festival.
Ngona ngani is one of ama cultural events akhona eZimbabwe avuselela amasiko ikakhulu kuyanga generations because younger generations amasiko vele abeselahlekile ayiwazi sebesizawazi abantwana kakhulu.
So singathi wena nxa ukhangele ngemigido ebakhona khonaphana iyaphinde ivuselelwe yini umuntu nxa sesukile esikolo?
Because abaningi bangikhona abanye bangikhona abakuqalisa bese primary school iyathola ukuthi kungkhona abathi bekwenza after school as a career sebethatha imigijena leyana eyethu sebekwenza as a career like ngakhangela abantu abaningi abanjengemiphathi most of them ungathola ukuthi bekuma-scap or ekolo bebe-participate-a khona ngale kujikinya then they grow and become ama-professionals besebenzisa i-traditional day kojikinya bona yabo.
Kubaningi kanganani abakwenzayo khonokho?
Asemanje kakhulu ama-groups aphila ngokugida kuze nenzo zamasiko ikakhulu eBulawayo singakhangela eBulawayo kithi ngapho singaba ama-groups angafikekosike uma-30 something abagida ama-traditional dance.
Phambilini nxa abantwana bangakwenza konke lokhu bagcina besenza khonokho okukhuluma ngakho kodwa-ke kuyabisa yini inzuzo ebantwini?
Ya mina khathesi ngakhangela recently kule expo esirana every July sidila kakhulu ngama-traditional dances achiyeneyo avela from different parts of Zimbabwe. So singathi inzuzo ikhona ngoba last year yodwa it was the first of its own i-traditional expo yenaleyo but inumber of i-clientele yapi yayinkulu kakhulu esasiyi-expecta. So singathi inzuzo ikhona kakhulu masikhangele.
Yes, singathi wena ngokwakho nxa ulungiselela abantwana kujikinya uyabalolonga ngaluphi uhlobo uyabusenzani kakhulu kulapho?
Thina kakhulu i-organization yethu ikhangela ukuthi ngikhona siyabenzisa ama-workshop sibanika ama-origins sithetha ama-aspect abanjengaboiphathisa nyathi labo-nation colour kodwa bebanika like ukuthi ngikhona originally vele singakhali umdlalo wakathesi wosana originally u-originator ngaphi ke wawugida kutheni wawugida ngobani.
Lo ngunkosazana Thembelihle Moyo wenhlanganiso ye-GT's Arts Organization elolonga abagida kuJikinya Festival obekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Umculo omnandi lapho esophiwa ngumama kaNo lamagabazi umculo othi Makoti. Hayi, isikhathi sethu sesingasavumi ukubana siqhubekele siphambili. Lokhe sisonke izinto zeziba mnandi kangaka. Ukugqiba uhlelo lwethu-ke namhlanje sikhangele ebezikhokhela abeofisi yomeli wemelika eZimbabwe basola ukwanda kwezehlakalo zodlakela lwezombusazwe eZimbabwe besithi bakhathazekile kakhulu ngalokhu. izulu lesiqhotwa lomoya oyesabekayo libikwa libangele umonakalo omkhulu endaweni esijeneyo zelizwe izolo ladiliza izindlu lezikolo. Isimo somnotho lokho esingamanga kuhle eZimbabwe lanxa ibhanga elikhulu lesizwe LRBZ lisithi sesisiba ngconywana. Selugqiba ke lapha uhlelo lothelelana lamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah ngilichiya ke ezandleni zalabo abasinika uhlelo lwabatsha The Connection ku Live Talk.